yayilwana orayithi beligida nabo itshengisela ukuthi liyanathela ngasophathi kodwa ngokuthi abadingi ngokathiwenga lentombazana wakhe betshada nayo. Ngalokhu-ke urayithi fikile bekhona khona laphana utshengisa ukuthi lalaqhubi lalanzo lalasikhwili kodwa okudabulwa khona ukuthi ngakarayithi khona uright sibili njalo uthanda ukumanyana nabanye ngakhangelaphana lomkani udingisa ubuntu nobukhokheli bakhe ukuthi umathuwa ngakho ephathini tena kodwa usemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abaphiwayo lenye indoda ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi, lokho nje babephothisa abantu kubona. Kangiboni engahluthimela any property really nje alibanazi yikho khona lokho ngawubonakale emicimbini yamaphathi. Kodwa lokho kasiko kwephathi phela lokho umcimbi nje wokujabula bephothisa nje naye ukuthi ebekhona njengesakhamuzi sesileti. So naye laphanje by invitation. So kutho ukuthi bebemxusile naye ukuthi kabe khona kanye. Ngezwini hungahunga wasegijima naye esiya kuba khona. So uhambe nge-invitation. So lokuthisa ngokwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo. Kodwa politically kangeni ngasengini kupolitics zabo. So ukuthi angathathelwa ulutho ale ingaya emakhothi le. Nakubona babebemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba naza silolungile lethu. I-property kabangeni naye iyakwazi ukuthi khona bona ngokwabo balama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo, ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena kupolitics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esaphila, simbone sibili laye engena kumbe kuzanu PF ekhethwa?
Uzangena lwana kupolitics kodwa uzangena ithintile i-attitude. I-attitude kuphela lokho esikuthi thina i-change of mindset. Yikho kukhona kuphela kuukuthi khona kutshintshe kube notshintsho. Kodwa-ke kupolitics uzangena eyi-opposition asendlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo. Kodwa uzangena ngesibili eyi-opposition either by forming i-political party yasekumbeeopolitic party. Ngobana ngangena ekhona laphayana kuyabe kuningi kuyabe mele. So ngibona ngazani hhayi kwezemponompolo le uzangena sibili. Kodwa ngendlela engimbona lokho endani unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition, uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla?
Nxa ulandelela maningi amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngingene ebe nokwakha ikho angabe kuhlomile.